Uhulumeni weSouth Africa umise uhlelo lokuhlatshwa kwamajekiseni okuvikela iCOVID-19 ngeviki ephelileyo. Kulandela imbiko evele kwelemelika yokuthi kucatshangelwa ukuthi ukunquma kwegazi kwaba yisithupha abebehlatshwe ijekiseni yeJohnson and Johnson kubangelwe ileli jekiseni. Njengoba ke kwele South Africa kuyilo lodwa ijekiseni leJohnson and Johnson elikhona okwakhathesi, ukumiswa kwalolu hlelo kutsho ukuthi lumempo uhlelo lokuvikela uzulu kucoronavirus kusetshenziswa amajekiseni la. Lokhu yikho sekulethe ukukhathazeka okukhulu kusizalwane zeZimbabwe ebezikhangelele ukuhlatshwa amajekiseni la kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Siphiwe Moyo uthi balokhu esaba kakhulu nxa becabanga ingozi engenzeka nxa le gciwane lingaqubuka ngamandla.
Kuyangethusa kakhulu lokho ukuthi lokho kumisiwe ukuhlatshwa kwabantu ivaccine yokuvikela igciwane. Kutsho ukuthi asazi ukuthi sophephela phi nxa kunjalo. Kutsho ukuthi njengoba umqando vele usungenile, kutsho ukuthi leli gciwane lizothanyela ukwedlula lokho esikubonileyo.
Ngesikhathi kumiswa lolu hlelo bekuhlatshwa abantu abaphansi kwezinkulungwane ezingamakhulu amathathu, below 300,000 kuphela. Ngokutsho kwengcitshi, kufanele kuhlatshwe abantu abayizigidi ezingamachumi amane 40 million kwele South Africa ukuze kumemetheka kwegciwane le-coronavirus kumiswe kumbe loba kukhona kungabi lomthelela omubi kakhulu. OweZimbabwe wazwa kakhulu ngokukhankasela ukuthuthukiswa kwamakhono abaculi, njalo ngomunye oncintisa ukuthola isicoco se-amaciko Best Music Promoter, uMnumzana Mcasisele Gwaza, uthi kumiswa kwalolu hlelo kutsho khona ukuthi impilo zabo zisengozini.
So kuyasethusa kakhulu thina kakhulu ngezalwane zaseZimbabwe ebese sithembile ukuthi ukujova lokhu kuzoba lula uma ngabe sisezweni laseSouth Africa. Njalo isifaka ovalweni. Kodwa siyathemba uhulumeni waseSouth Africa uzosheshe akulungise lokho.
Ingcitshi zezempilakahle zisanda kuxwayisa eSouth Africa ukuthi kungenzeka i-coronavirus ibangele umonakalo omkhulu kakhulu nxa ingathi siphenduka ngamandla okwesithathu ebusika ifice iningi labantu lingakavikelwa ngala amajekiseni. Kodwa ngesikhulumeli sebandla leMthwakazi Liberation Front uMnumzana Crispin Nyoni uthi akusizi ukuthi uhulumende ajahe ukusungula lolu hlelo kwangakatholakali impumela yokuthi lamajekiseni ayingozi kumbe hatshi.
Ngibona kulilisu eliqondileyo ukuba umuthi lo okwelapha iCOVID umiswe kancane kuze kufike isikhathi lapho sebethe bahlolisisa khona amadokotela bakuboneke kuqondile ukuba abantu bengahlatshwa.
Iningi lethi South Africa kufanele izinuka amakhwapha ngokuhamba ngesiqubu sonwabo kwalolu hlelo, ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi sebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili asebehlatshiwe emazweni afana leZimbabwe. Kodwa kuhulumende uthi luzaqala ungakapholi amaseko lolu hlelo, kodwa kuqakathekile ukuthi luqale sekusaziwa ukuthi leli jekiseni alifaki impilo kaZulu engozini. Uthi njalo usephakathi kokuthenga amajekiseni olunye uhlobo ukuze lawo aqale ukusebenza. I-South Africa yiyo ehlaselwe ligciwane le-coronavirus ukwedlula amazwe onke e-Africa. Sebesedlula isigidi lengxenye over 1.5 billion asebehlaselwe i-coronavirus kwela South Africa, kanti sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu over 53,000 asebefile. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.